9th of January.
Intatheli zindaba uHopewell Chingono obothwe ngolosihlano lwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare wathi kasoze acele ukuhlawula isibambiso sebail ngoba ufuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha.
Lapha eMasalve izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokumangala.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo omkhulu kwezinye izigaba zelizwe, imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende wethule isaziso sokuthi ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kuzamele bangcwatshwe lapho abafele khona, hathi ukuthi bayengcwatshelwa kwelinye idolobho loba emaphandleni lapho abadabuka khona. Lapho bengcwatshwa kuzamele ibhokisi lingavulwa njalo isidumbu asiseyikuvunyelwa ukuyalala ngekhaya andubana umuntu abekwe. Abafela kwamanyamazwe bazavunyelwa ukulethwa ekhaya kuzongcwatshwa, kodwa kuzamele ingwalo zokubaletha zihlolisiswe kanzima andubana baphiwe imvumo yokwenza njalo. Lesi saziso siphuma ngesikhathi inani labatholakale bele coronavirus liqonga mihla ngemihla. Kunje izolo kuphela kufunyenwe abaphose bafike 1,978 belegciwane le-coronavirus, labulala abangamachumi amabili lane 24 ngelanga elilodwa kuphela. Sebezinkulungwane ezingamachumi adlula amabili lanye 21,477 asebehloliwe bafunyanwa belegciwane leli. Lokhu laqhamuka elizweni ngombimbitho nyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lambili 12,582, labulala abangamakhulu edlula amahlanu 507. Kuzwekazi le-Afrika, i-COVID-19 ihlasele abantu abayizigidi ezedlula ezintathu 3.1 million yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 72,121. Intatheli zindaba uHopewell Chingono obothwe ngolwesihlanu olwedluleyo namhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Igqweta lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi ukubotshwa kwakhe akukho emthethweni ngoba umthetho osetshenziswe kumbopha wakhitshwa lidale le-Constitutional Court. UChingono wethule ugwalo lapho aveza khona ukuthi kaseyikudinga ukuphiwa ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso i-bail ngoba efuna ukulwisana lomthetho owasetshenziswa ukumbopha. Uthi uzalinda lolu daba esestokisini luze luye emthethwandaba we-Constitutional Court. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMlondolozi Ndlovu.
UChingono umise phambi komthethwandaba wedale likamantshi uLazini Ncube weHarare esethethwa icala lokuqamba amanga ngemva kokusabalalisa udaba losane olubika lwatshaya ngenduku lwafa lusemhlane kanina okuphiwa ngamapholisa ethi akula sehlakalo esinjalo. Igqwetha lakhe umnumzana Moses Nkomo uthi baphikisana nalokhu ngoba kakula sizathu sokubotshwa kwakhe ngalolu daba.
As you are aware, when Hopewell Chingono appeared for the first time in the Matches Court on Saturday, the 9th of January. The statement and application.
UChingono emiswa phambi kwedale lomthethwandaba ngomgqibelo. Sasingavumelananga lokuboshwa kwakhe ngoba waboshwa ngomthetho ongekhoyo. Umthetho abamthonisa ngawo wakhishwa lidale le-Constitutional Court ngo-2014. Kawukho lomthetho, yikho esikutshele idale.
and that's the argument that was presented before the court.
Umchuchisi unkosazana Nancy Chandakaona yena uphendule esithi umthetho lo wakhitshwa kusetshenziswa isisekelo sombuso esakudala hatshi esalotshwa ngo-2013 ngakho-ke uthi kusemthethweni ukuboshwa kukashingono. Kodwa uNkomo uthe imithetho yonke yakhitshwa phansi kwesisekelo sakudala kayisasebenzi kusisekelo esitsha esabekwa ngo-2013 esithi kumele uhulumende ame ukuhlukumeza abantu abamphikisayo ebesebenzisa imithetho yakudala. UNkomo uthe ukuhlukunyezwa kukashingono kubonakala ngendlela aphethwe ngayo ejele lokufaka akwenziwa izankosi ezandleni lenyaweni yena engelacala elezinga laphezulu elingaba ingozi kwezomvikela welizwe luba ukubulala umuntu.
Galacala elikhulu azifuni ukukhuluma ngendlela abenza ngayo, kodwa ngokubona kwami ukuthaba kakhulu kwalabo abasebenza emajele.
UNkomo ubeke isicelo phambi kukamantshi sokuba uShingono ehlukaniswe lezinye izibotshwa njalo aphiwe amanzi akhudumalayo ngoba ecathangela ukuba ingabe lo mkhuhlane we-COVID-19 ngemva kokuhlangana nababili abalala umkhuhlane engakabotshwa. Idale lizaqhubeka ngodaba lukaShingono kusasa. Kuthi ummeli wezengeza West uMnumzana Job Sikhala othiswa icala elifana likaShingono umise umthethwandaba ngumantshi uMnumzana Ngoni Nduna kodwa uyalilandula leli cala. Igqwetha lakhe uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi uSikhala uhlukumezela ukuba waba lesibini sokufuna ukumela uShingono ngaphambilini kokubotshwa kwakhe ngolwesihlanu lweviki edluleyo.
Brought into court with list complaints before the court relating to the impropriety.
Sitshele idale ukuba siyakhonona ngendlela abotshwe ngayo. Sibona angani uhlutshelwa ukuba ufuna ukumela uHope uShingono. Idale lithi lizazizwisa ngodaba lolu kusasa.
Make a determination on the issue tomorrow.
UShingono lweSikhala babotshwe ngemva kokuloba enkundleni yokuxhumana eTwitter besola ukutshaywa ngenduku kosane olulenyanga izithuba munwemunye yokuzalwa obelusemhlane kanina okubikwa kwenziwa ngelinye ipholisa. Kodwa isikhulumeli samapholisa uMnumzana Paul Nyathi wethule umbiko othi lumntwana akabulawanga uyaphila, okwenza amapholisa agcine sebopha uShingono lweSikhala esithi balobe amanga. Kunjalo nje isikhulumeli se-MDC Alliance uNkosazana Fatsai Mahere ulobe ekhasini lakhe leTwitter esazisa ngokubotshwa kwakhe namhlanje laye esethiswa icala elifana lababili laba. UMahere ukhangele ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175 laku 7255 kHz kushortwave.
Izulu elina endaweni phose zonke zelizwe selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe. Kwezinye izigaba imifula isigcwele osekubangele ukuthathwa kwabantu ngamanzi. Kuthi emasimini ezinye izakhamizi sezikhala ngokuthi lingaqhubeka lisina kanje izulu kuza kuba lomonakalo ngoba izilimo sezitoda. Lamuhla izindlu eziningi emizini yeNashville leRiverside eGweru zingene amanzi ngemva kokuna kwezulu elikhulu. Ezinye izakhamizi zithi kulakho ukuba nendlala lonyaka ngenxa yezulu eliningi kakhulu. Sixoxele sakhamuzi seBulilima esigabeni seMathebeleland South uMnumzana Solani nje emnyama moyo.
Lapha eMasouth izulu liyana kakhulu ngendlela elina ngalo songani kulokhu mangathi sihlala sikhala nxa izulu ingeke kodwa ngase likhona futhi sesikhala engakutsho ukuthi leli zulu ngendlela ezengayo liyana kakhulu. Ngithe ngiyakhangela eline ngeFriday line ubusuku bonke kodwa liqale ngo-4 emini kwaze kwaba ngo-12 ebusuku. Izulu liyana, khuluma nje izulu futhi libe lisina kwezinye indawo. Izulu liyana, imifula igcwele, amachibi agcina kudala ngabo 79 ayegcwala amanzi ahlala agcwele kathesi, imisenya isivuke phansi. Izulu liyana uthi ngalithwala abantu babe lokwesaba ukuthi hey selifikile. Ngikhuluma nje lelanga lakhona liyashisa liphakathi kwamayezi uzothi ilanga lezulu.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani khonoko okwenzakala akusoze kugcine kusenza ukuthi kube lendlala?
Babu Gandhi, sibe sijabula sisithi njengobana izulu likhona sagijima salima and abantu balimi ngaye ugajobholongo abantu bengelanto zokulima inkomo khona ziqala manje ukuthi zibe ngcono ukuthi zingalima kanti isikhathi sesihambile Baba Gandhi abalama-tractor abo labo bazama ukulima Baba Gandhi ubunzima esihlangana nabo yikuthi ikakule misenyeni amabele esekhona ngikhuluma ngenyawo uthe yesilima kulama lamabele lawo esinto okwenzakalayo ukuthi ase yellow umumbu khona laba limumba ngikhulume sokuyelo amanzi othe masimini kanje thina sesilesikhathi sagcina ukungena akungeneki ngoba umanzi kakhulu sokudoda so silethemba lokuthi kona abagandi bazaba balutshwana bazathola ikakhulu laba abalima endaweni ezigcinileyo endaweni lapha okungela msenya khona abagandi indlala angeke ngisho ukuthi indlala asozibe khona ngizwa abanye lokho bekhuluma bethi halo nyaka zatsha amabele ngokubona kwami njalo njengomuntu owakhulela emakhaya esintwini lapho esasilima khona kudala abadala befuye kakhulu le kuzaba indlala ukuthiwa indlala ebilezulu ngokubana kungavela kutshe akusoze kwavuka tshaba sokuthile mina ngibona indlala enkulu kakhulu
umnumzana Solani nje emnyama moyo yisakhamuzi sebulilima siphinde saxoxa lo councilor wedede esigabeni semathebelele north umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe ukuthi umumo wezulu unjani kulesi sigaba
izulu liyana mnumzana okwamaqiniso sukuzonke vele hayi liyathululeka izulu but indawo esikhona umhlabathi wangona ayisiwo lowana wokuthi singathi abantu bayakwanisa ukuthi bevune abantu bakwanisa ukuvuna yibo labana abafaka imiqulo abasebenzisa ama-fertilizer umhlabathi lo ordinary umhlabathi lo uyayenza ukuthi kube le ndlala yezulu so indlala ingakwanisa ukuthi ibe khona lezulu eliningi because izulu wangona liyana kakhulu wokuthi hhayi okulinywe lokhu sokusibayelo lo ngenxa yokuthi kuya kungela imikhuba kumbe even ama-fertilizer lawa baya bengasebenzisanga khonoko
ungasitshela manje ukuthi ngokubona kwakho akusoze kube le ndlala yini lona izulu likhona
ya abantu bathwele nzima kathesi lokuna kwezulu eliningi leli njengalapha lapho engihlala khona edede lapho engikhansela khona izindlu zemthuya ziyawa lezulu eliningi leli abantu bathwele kanzi emaphandleni njengoba ngiyisakhamuzi lami emaphandleni khona ngale hhayi ukuhlakula abasahlakuli sebeyenze okokusuphuna utshani because ukuhlakula akuhlakuleki so yibo ubunzima obuhlangana labantu okwakhathesi izakhamizi zesigaba lesi esesileyo lapho engiyisakhamuzi lami but in general what I can say ukuthi hhayi izulu kubantu balungiselele ukulima hhayi izulu eriright ukhuna because ngesi sikhathi izulu langona liyana but liyanika abantu i-chance yokuthi bangene emasimini because ilanga liyaphuma okwenza ukuthi khonaku kuyabe kusutshuniwe utshani kuyabe kusutshuniwe kusho ukuthi kuyabe kukwanisa ukufa lazinhlanyelo zisala zijabula so indlala yezulu ingcono kule ndlala yelanga yikho ingakutsho ngamafitshane
lo bekungukhansila wedede esigabeni semathebheleland north umnumzana Stanley Torima ibandla lamademokrasi ngapha kwele Melika likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula ugwalo olujulileyo olwe impeachment edale le House of Representatives olumemethe amacala okususa esihlalweni uMongameli Donald Trump oyetheswa icala lokukhuthaza abalandeli bakhe ngeviki ephelileyo ukuba baphazamise ukubalwa kwama-electoral votes okhetho lukamongameli edale le-Congress. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza kuba ngokwesibili ukuba uTrump etheswe amacala okungalandeli ngemfanelo imithetho yelizwe leMelika. Unkosikazi Nancy Pelosi okhokhela idale leHouse of Representatives ukhangelelwe ukuthi uzacela umsekeli kamongameli uMnumzana Mike Pence ukuthi asebenzise imithetho yelizwe iyokususa umongameli esikhundleni. Unkosikazi Pelosi uthi kungahlula ukuthi uPence asebenzise i-25th Amendment uza kwethula kusasa ugwalo lwe-impeachment edale le-House of Representatives. Loku kukhanya kusekelwa ngamalunga wonke ebandla lakhe, labanye abakubandla lama-Republicans. Bafuna uTrump asuswe esikhundleni besithi wephula isisekelo sombuso welizwe ngokukhuthaza abasekeli bakhe ukuthi bangene ngenkani edalele Congress eWashington DC ngeviki ephelileyo. Kodwa kukhanya engani umnumzana Joseph Biden osanda kunqoba uTrump ukhetho lukamongameli kakusekeli lokhu esithi kuzaphazamisa ukulungisa okuhlupha abantu beMelika, njengoba udaba lolu lulakho ukuthoniswa uTrump esephumule esikhundleni sikamongameli. Akucaci ukuba idale leSenate lizakwenzani ngodaba lolu, njengoba likhangelelwe ukuba lizaqala umsebenzi mhlaka 20 zibandlela uTrump esuka esikhundleni. Olandela udaba lolu, umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika uthi benza kahle abafuna ukujezisa uTrump.
Sephombukula kahanje ingqondo yakhe ukuthi ngangcono ma uthi ngiphume ngangcono ngidilize yonke into, ngiphume ngidili yonke into, the whole house must come down, than ukuthi mina ngiphume nje ngiyi-one. Kodwa sizobona one by one ama-Republican senators lade lokhu emsupporta, laleyo support uzoqala ukuyiluza.
Umnumzana Bhanda Moyo ohlala kumnyama eBulilima West uyakusekela lokhu.
Indoda le untamo olukhulu impela endlela bebusa ngayo. So osekusalele ukuthi sikukhangelele ukuthi njengoba konke afuna ukukwenza ngani kakuphumeleli, sibone umbuso wase-America uTrump ephuma ngempela engasabulalisa abanye abantu bona babayi-4 kube baphelele khona baba. Sibe sesibona futhi-ke icala lelele lezwe i-demonstration le ukuthi liyayezwa njani.
Umnumzana Hloniphane Moyo laye uyakusekela kakhulu okwenzakalayo.
UTrump wadliwa kahle, okungekho ukuthi kukhona ukuqilwa nokudlelebezelwa kwabakhona. Sibe sikubona ngapha kithi e-Afrika, manje kulusizi mase sikubona bekwenza lakhona le phesheya ukuthi angavumi ukuthi udliwe.
Umnumzana Alec Nyati uthi kuyangisa okwenziwe nguTrump.
Kuyamangalisa okwenzeka e-America. Ilizwe ade sithembe ukuthi yilo elilonda idemokhrasi, asakwazi ke ukuthi idemokhrasi sezayibonela kuliphi ilizwe.
Kodwa umnumzana Mbongeni Ndlovu uyakusekela okwenziwa nguTrump.
Into eyenzakale e-America into e-right. Mina kangisoli, into e-right. UTrump naye ulwela lokho akulwelayo, ulwela ukubusa, ulwela isikhundla leso asesirojwa ngamademokhrasi.
So labantu bambalwa asebotshiwe ngamapholisa besethiswa amacala okungena eCongress okungekho emthethweni, ukutshontsha impahla etshiyeneyo, ukubulala amafasitele lokunye edale leSenate lele House of Representatives lokwenza udlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakhakhasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz kushortwave.
Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele coronavirus elizweni lokudedelwana kombuso waseMelika okulokhu kulokufuthelana. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abenhlanganiso yeMelika yaba umdlalo wegolufu eyeProfessional Golfers Association of America sebequme ubudlelwane lomongameli Donald Trump osephume embusweni ngokuvotela ukuthi umncintiswano omkhulu owe 2022 PGA Championship ungasenzelwa enkundleni yakhe eyeBedminster esesigabeni seNew Jersey khonapha eMelika. UZulu waseUganda uyavota liviki ngolwesine kukhetho lokudinga umongameli welizwe kula bantu abalishumi abancintisana lo mongameli Yoweri Museveni osele minyaka edlula amashumi amathathu ezembusweni. Abalishumi laba bagoqela uBobby Wine, umculi olodumo osowangena kwezombusazwe okhanya elosekelo olukhulu elizweni lelo. ELeSouth Africa libikwa selibhekane lodubo olukhulu lokuqonga kwenani labantu asebehlolwa befunyanwa belecoronavirus. Kunje sebesedlula isigidi 1.2 million asebebanjwe belegciwane leli eselibulele abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu 33,000.
Iziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezifakwe nguhulumende ngeviki edluleyo kulandela ukuqansa kwenani labantu asebetholakale belegciwane leli zikhanya zingalukhuni njengalezo ezafakwa ngomnyaka odluleyo ilizwe lilabantu abalutshwana ababegula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labantu edolobheni lakoBulawayo libikwa lingalandeli iziqondiso ezethulwa nguhulumende ezokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ngemva kokubonakala kwabantu abaningi enzikini yedolobho leli njalo liqonga inani labatholakala belegciwane leli. Abalwela amalungelo kaZulu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bathi isimo esibi somnotho yiso esenza uZulu asukume ayezama ukudinga imali yokuziphilisa. Umnumzana Effort Ncube ongumqondisi weNational Consumer Rights Association inakora uthi ungalandela iziqondiso uzadala ukufa kwabaningi.
I-lockdown leka isezilethe inguquko ngokuba nanku ama-cases ayakhwela kodwa abantu ukuziphatha kwabo kakulethi inguquko. Njalo layo i-lockdown kayila mfundiso egcweleyo igcwalisa amapholisa lama-roadblock kanti kudingakala ukuthi abantu bafundiswe ukuba bazwisise ingozi enkulu ukufa okukhulu okuphethwe yi-COVID-19. Kodwa ke nxa kuzavalwa nje kuvalwa izitolo kufakwa amapholisa kuthwala imbhobho lama-button stick kungela mfundiso akulalutho luzaphuma kulokho abantu bazasala besifa ngobunengi kulalokho esikubonileyo phambilini ama-cases esemalutshwane.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, uthi akhona amalunga abo abanjwa ngamandla ukusebenza becatshisa.
Khona abantu abathengisayo, kuthi ukuthi ngabantu ababethatha amathuba labo ukuthi nxenye baphile, nxa bethole izikhadlana okuncane ukuthi bathengise. Nxenye plasiloke sisagqugquzela uhulumente ukuthi ngabe uyakhangela umthetho lwawo obekileyo ukuthi abantu basebenze kakhulu abala licenses le mkambo le evalelwe phakathi ngoba singadeployed nama market bailiffs abantu abangancedisa ukuvolunteer ukufundisa abantu ukuthi balandele izinqumo lezi silamandla ukuthi sikwenze khona konke njengenhlanganiso ezimele abantu abasebenzayo.
Unkosikazi Madade Ndlovu omunye wabaphila ngokuthengisa uthi iziqondiso zalumnyaka azilamehluko lezanyake enye.
I-lockdown i-lockdown akulaza ukuthi last year ibinjani ngoba mina ngisebenza ngili-cross-border trader. Abantu engathi nje kwaba lama-adjustment umuntu wakwazi ukuthi njengoba laphana sasitshayiwe as ama-vendors khathesi sesingakwanisa ukuthengisela emayadini ngiyabona nje ukuthi abaningi abathengisa lokhu lalokhu bayakwanisa nje ukuthi bathengise besemayadini kungafanani la last year ukuthi vele nje umuntu kwakuvele nje into yonke ithe ncincincincinci. Kodwa thina njengama-cross-border traders ngibona nje kuyafana and okwazi siye kuwesi ngoba vele akulala cushion fund esiyiphronyisiweyo imali sayithola kanye.
Umnumzana Bheki Impilo Moyo omunye wabasakhulayo uthi osekuqakathekile imali yokufumbathisa ukuthi bengabotshwa.
Manje abantu bazenzela umathanda noma umbane nje engenancwadi uyangena ethawuni eJohannesburg abhotela kungela business eqakathekileyo engabe nje bayilandile. Then lamapholisa la maye ukuthi akutholile emgwaqweni lapho bona into abayiqakathekisa kakhulu okwamanje sokuyimali. Abasaqakathekisi umthetho we-lockdown oyiwona adufakiwe. Noma bengaze kubamba ungagqokanga kahle imaski bona abakufunayo nje kuphela imali bakuyekele nje uzihambele.
Umnumzana Dalubuhle Sibanda wesakhamuzi sakoBulawayo uthi isandla somthetho asibonakali emalokitshini njengakumnyaka odluleyo.
Indlela okwenzakala ngakhona abantu abayekethisa ngakhona imithetho ye-COVID iyesabisa kakhulu ngoba kuba imikhuhlane isazoba mningi ngendlela abantu abayekuthisa ngakhona. Siyacela ukubana amapholisa afike emalokitshini azame ukubana enforce indaba ye-lockdown ukwenzela ukuthi bekunanzelelwe ukubana lesi sifo siyabulala, njalo abantu kumele besithathe ngonanzelelo olukhulu kakhulu.
Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID likhuphuke okwamagama kuviki edluleyo, okube lelanga lapho okutholakale abantu abangaphezu kwenkulungwane i-1365 belegciwane leli ngosuku olulodwa kuphela. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abaqeqeshi bomdlalo wenguqu asebesebenzela amaqembu adlala ezigabeni ezingaphansi bathi uMangoye uselala eziko ngokumiswa kwemidlalo kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu lesiwu uMorris Mkhwiti uthi uyesabela ukuba lalonyaka abazabulawa yindlala njengalokho kwenzakala enyakenye lapho umdlalo wenguqu ongazange udlalwe khona kwele Zimbabwe.
Ibhola lavalwa, amakhochisi aphila ngebhora balemuli, kumele bethengele abantwana ukudla. Besicela nje obusinessmen labanye nje abangasinceda ukuthi bangasinceda ngamafood hampers ngoba kunzima. Sesiphelelwe, sesithembile ukuthi lonyaka kuzaba lomehluko. Ibhola lezavunyelwa, akusahambanga ngaleyo ndlela, asakwazi ukuthi senze njani njengabaceqeshi bebhola.
Umkhwiti ubeseziphilisa ngokuthengisa okutshiyeneyo edolobheni lakobulawayo manje kulezi nsuku akaye nelisa ukwenza lokhu ngoba uZulu engavunyelwa ukuhambahamba santando. Kuyimizamo kahulumende ukwehlisa inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Ukungadlalwa kwemidlalo kusukela nyakenye kutsho ukuba umqeqeshi osakhulayo welaveti Mabunda kuzamele alinde ukuze aqale ukuqeqesha kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League ngemva kokuba engenise iqembu le-Quality Foods kulesi sigaba ekupheleni kuka-2019.
Zazithi amebe after 21 days sesibuyele emaground but umnyaka wonke wazi waphela and we were frustrated, but akwakungela nto esingakwenza especially kwakule other things that we were supposed ukuzilungilungisa. Sichama final touches njenge team eqala ukungena u-Division 1 but asakukwanisanga khonokwana. So as a club we were frustrated, but ngathi ababe frustrated kakhulu ngabafana because basebezimisela ukuthi bezithengisa. Maybe kathi singathi wasikhuluma ukuthi maybe 1 or 2 or 3 players sebebonwe ngama-club amakhulu, but waba frustrated kakhulu. But ekugcineni oqakathekileyo ukuthi singabuyele e-ground shotile. So sithemba ukuthi 2021 maybe government ingasivumeza ukuthi sibuyele emagroundini sedlala as long sonke siyabe sisafe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa nyakenye ike yapha amaqembu izimali zokuwancedisa kodwa leyo mali iphume kanye kuphela, njalo iningi lamaqembu likhale ngokuthi ibivele incane. Lo nyaka inhlanganiso yeZifa ibikhangelele ukuba amaqembu aqale ukuzilolonga ekuqaleni kukazibandlela, kodwa lezo nhlelo ziphazamiswe yikuphakama kwenani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19 okudale ukuba uhulumende amise abantu uhambahamba santando elizweni. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sengakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Intatheli zindaba elodumo uHopewell Chingono obotshwe ngolwesihlanu olwedluleyo lamhlanje umiswe phambi komthethwandaba kamanje eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.